Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
La mingitatele lituba ngibongeke uJonga Khandemiri obesi patelake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-29 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, basebenza ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa.
Akula hulumende osiholisiyo US dollar. Hulumende sinika i-allowance. Allowance ye-COVID ay 75 US dollars. Pay cushion allowance 100 US dollars. Ayiyo lapha hamba khona ayenza ihlaya athi selungisile imali yezisebenzi.
Iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni osekubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola okokusebenzisa.
Uhamba kukagetsi kusuka kube lemithelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni, bagcine bengena emathokothokweni lapho sebengabanjwa khona iganyavu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga isithi amafekitali akobulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF.
Sokufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani, ngoba sokusobala ukuthi ZANU-PF sivika ngama-sanction wona angekho, ububi lokwehluleka sebephongukufika nge-sanction.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, baya emsebenzini ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa. Lokhu kulandela umbiko wethulwa ngumanyano wenhlanganiso zamatitshala o-Federation of Zimbabwe Educators Unions kumbe i-FOZEU, eyazise ukuthi amatitshala azakhalala umsebenzi kusukela kuyona le iviki, kodwa lokhu akwenzakalanga. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS isole okwenziwa nguhulumende isithi usebuyisela emuva imfundo yabantwana ngokungabhadali amatitshala iholo elifaneleyo. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Themba kuye moyo.
Sithi nxa sicela kuhulumende ukuba akhangelisise iholo lethu, azame ukulithi alithuthukise liyefika ekutheni i-living wage. Esithini esiyibona i-living wage iyimali esasiyihola kungakafika u-2018 October. Imali yayingange $540. Ngaleso sikhathi ndatele mfuna ukukhumbula ukuthi isinkwa sasiyi-90 cents. Lamhla umbalisi uhola imali engafiki i-$100 kusalari yakhe nxa sikhangela i-RTGS. Ngangezwa abantu besithi uhulumende kholisa izisebenzi zakhe i-US dollar. Akula hulumende osiholisa i-US dollar. Hulumende usinika i-allowance. Allowance ye-COVID ay 75 US dollars. Pay cushion allowance 100 US dollars. Ayiyo lapha hamba khona ayenza ihlaya athi selungisile imali yezisebenzi ayethi ufake i-25% ye-$100 ye-allowance. Nxa sikukhangela thina sifuna i-$540 dollars. Kulumende nethi nxa siyahlala phansi reviewer athi uyenza 50, athi uyenza 20%. Sizama ukukhangela sibona ukuthi kasihambi sonke lo hulumende. Sithi nxa sesibhalela ukuba madanga incwadi asiphendule, asitshele ukuthi uhulumende useyenza imizamo eminingi. Ikhuluma ngabo 100% increment yemali engasimali. Abantu bengalibali ukuthi ibond i-RTGS iZimbabwean dollar asomali, ngesilungu bathi i-surrogate currency. Imali yana yathi ifakwa ngomnyaka yafakwa ngawo, kwathiwa senzela ukuthi senelise ukube sinikana intshintshi. So uhulumende usiholisa intshintshi ukuba madanga athi bakhweza 100% intshintshi. Izisebenzi kakusazizondisi, izisebenzi kakusazethu. Thusi.
Manje njengoba belike lazisa ukubana uhulumende nga engafezi izifiso zenu lizatshengisela ngokungayi emsebenzini. Ungasitshela ukuthi kumi njani kwakathesi ngodaba lona lolo?
Umzabalazo wezisebenzi phecelezi iworkers strike elizweni leZimbabwe ihlangana lezinto eziningi ezivalisela ukuhlukuluzwa kwezisebenzi, ukumezwa kwezisebenzi, okukhulu kakhulu ukubotshwa kwezisebenzi zingelamacala, ukuxotshwa emsebenzi okungekho emthethweni, ukumiswa emsebenzini okungekho emthethweni. Konke lokhu yikho esithi nxa sibiza isimemezelo sokuba izisebenzi kodwa kuyisinqumo esisithathe ekugcineni sokuthi izisebenzi kasibeke kazibeke phansi izikhali, sihlala sivulile iminyango silalele ngezindlebe zethu ukuba sinxuswe, hhayi siyenxuselwa ihlaya le-NJNC. I-NJNC kunini sakhuluma kwaze kwafika ibi izinga lokuba uhulumende laye hayi siyamangala kathesi uhulumende nxa esebiza into ayididizayo, nxa seyibiza into layo ayikhulumayo ukuthi hhayi ayisisebenzeli nxa sixoxisana ngemali. So kumele kuvulwe inkundla ezintsha zokuthi abantu izisebenzi lohulumende lomkhakha hlalisane phansi kukhulume ngeholo. Nangu uhulumende uvuke buyela khona phana emanqweni. Mhlaka 26 amalunga ethu eAthuzi siyawabonga kakhulu njalo siwachayela izandla ukuthi abeka phansi izikhali. Kulabantu abazakhuluma belandela amanga ayiwathenjwe nguhulumende ukuba umhloliso kaGrade 7 iyabhalwa. Jengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini, izikolo zonke bezilabantu, jengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini.
Alo ke ngomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la emaphandleni iArtus ubekhuluma ecingweni leStudio 7 neselubhane. Iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni osokubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola kokusebenzisa endaweni yawo. Inkampani ebona ngokwethulwa kwawo eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi udubo lolu lubangelwa luhlupho olusezitijini zekaribhale wange. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi koBulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lonke, kodwa kukhanya ngantiwa ilizwe lonke kunjalo. Esikunanzelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo mbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka. Sike sabona le mbiko ephuma kuye kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano yalalela laba abagebhi imigodi mbe singathi ngama miners. Kulowo mbiko ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili. Ngakho ke kalu affect kumbe kalu hlukuluzi laba bembayo kuphela. Kodwa luhlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacitshwa nini. Emalangeni amabili adlulileyo lapha koBulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku. Ubuvuku wabone kuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacitshe futhi azayephenduka phakathi kobusuku. So udubo lokusilelwa kwamagetsi luyaphambili, ayisikho koBulawayo kuphela, ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo. Mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi lapha bathenga khona kibo South Africa la kwezinye indawo, mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sithi alibhadali izikwelede, maybe sokubangela ukuthi sicine singasatholi igetsi kumbe energy eneleyo.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani.
Uhlupho lwamagetsi koBulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lonke kodwa kukhanya ngantiwa ilizwe lonke kunjalo. Esikunanzelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo kumbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka. Sike sabona le mbiko ephuma kuye kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano yalalela laba abagebhi imigodi kumbe singathi ngama-miners. Kulowo mbiko-ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili. Ngakho-ke kalu-afekthi kumbe kaluhlukuluzi laba bembayo kuphela, kodwa luhlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacitshwa nini. Emalangeni amabili adlulileyo lapha koBulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku. Ubuvuku wabone ekuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacitshe futhi azayephenduka phakathi kobusuku. So udubo lokusilelwa kwamagetsi luyaphambili, ayisikho koBulawayo kuphela, ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo. Mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi lapha abathenga khona kibo South Africa la kwezinye indawo mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sithi alibhadali izikwelede, maybe sokubangela ukuthi sigcine singasatholi igetsi kumbe i-energy eyeneleyo.
Lo-ke ngumnumzana Thembelane Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. I-Studio 7 ithinte umphathintambo wezamandla kagetsi, umnumzana Soda Jemu, yena othi angeke akhulume le-Studio 7 ngoba engaphandle kwelizwe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga esithi amafikitali akoBulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bathi bona sebediniwe ngokukhulunyelwa amanga besithi bona ama-sanction yiwo abhidliza i-industry kakhulu koBulawayo. Bona abantu bakoBulawayo baphuma mhlophe besithi industry yabhidlizwa ngabantu ababebulala abantu bakoBulawayo betshintsha ama-industry bewahambise eHarare ngabomo baqhatsha abantu abangazi lutho. Siyayazi ukuthi sasilamathi siyasile Dunlop lama-textiles lama-industry amaningi amanye akhutshwa ngabomo esiya relocatewa eHarare. Konke lokhu babesenzela ukuthi abantu bakoBulawayo banqaphe inhliziyo khona bezalandela iZANU-PF. Liyakwazi lokhu esazuze uzibuse since 1980 iZANU ayizange ibe labantu abaningi ephalamenti. Konke lokhu babekwenza bezama ukukhawulisa lokuhlukumeza abantu bakoBulawayo ngoba abantu bakoBulawayo iZANU abazange bayithanda abayithandi ngezenzo zombhuqazwe. Namhlanje baqamba amanga besithi ama-industry abulawe yi-sanction, bahamba bedobha abantu babo bazenza ama-business executive behumuza nje.
Amazwe angentshonalanga afaka njani izijeziso, kuyini okungaba kwabangela khona lokhu?
Thina sithi ama-sanction awalapha eZimbabwe enziwa yiZANU-PF bonabo abafuna ukucatsha ngawo. Ama-sanction kwafakwa ama-sanctions abantu abalutshwane okuthiwa ngama-targeted sanction. Kodwa sesibonile mhlophe ukuthi iZANU-PF iyenza i-corruption, iyenza ububi, besidla izimali zikahulumende, khathesi kulabanye abantu abanye njengobaba uKhembo Mohadi osebenza meleli uhulumende ehola uhulumende yena vele sebamqothi kuba nguvice president kayisuedwa kulabantu abaholayo ngamanye amabizo behola kuphesi kahulumende yikho ke siyaxwayisa mahlabe zulu ukuthi isanction ayizange ize diliza yayizama ukutshela abantu ukuthi hayi lungisanini irecords ze human rights so kungaba kuhle sibili ukuthi isanction le ikhangeliswe kahle ngenxa yokuthi izanu PF sicatsha ngayo ingazi yehluleke ukwakha isikolo sikhaya sikhala ngesanction behluleke ukudinga imithi yamanzi sikhala ngesanction behluleke ukudinga mathi imithi yedipa imali yonile sebezidlele bekhala ngamasanction so kufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani ngoba sokusobala ukuthi izanu PF sivika ngamasanction wona ngekho ububi lokwehluleka sebephongukuvika ngesanction
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ugatsha olulwisana lenkohlakalo olwe-ZAC luthi lucubungula iziphathamandla zemthethwandaba labomantshi kulandela ukwekethiswa kwemithetho yesibambiso se-bail eyaphiwa isiphathamandla senkampani ye-COTCO uMaximo Njanji okokuthi othiwa yena wantshontsha i-US$5 million. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi owalwa impi yenkululeko umnumzana Hayten Nkomo obhubhe ngolwesithathu uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe njalo uzangcwatshwa ngesonto. UNkomo wayekuvuyo lezibra. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, siyalibingelela lonke balaleli bakwa Studio 7, lani elisiphathela lezi zindaba, siyalibingelela, siyalibonga njalo. Thanda ukuthi ngikhuthaze wonke umuntu ukuthi asisukumeni sonkeni siyevota. Singathi thina ngoba vele baroba kakuncedi, asisukumeni sonkeni siyevota ukwenzela ukuthi sibone ukuthi bazaroba njani nxa sisukumeni sonkeni. Asihambe nini siphakameni sonkeni siyemfaka umfana.
Linjani. Bantu Studio 7 siyabingelela lathi siyajabula ukuthi ama-message ethu uma engafinyelela lathi esike sizilo sikhuluma e-Studio 7 ukhuluma ngoDavis uNdumiso Nkomo ngikhuluma ngisegoli ngibingelela umfowethu Ngwenya Maurice Ngwenya ohlala egoli lapha e-Newlands siyazizwa inkulumo lapha abantu baphawula ngibe endabeni le yokuthi bona ama-sanction aseZimbabwe laba bantu bayahluleka nje ukubusa loko nje uchona vetha masanchi even we akhipa namhlanje kusiyafika uDisemba iZimbabwe yabe lokunjalo iZimbabwe abantu laba yababusa yibo abaluthi imali yadliwa lapha naso bona abantu abanembe iphonga ujoinisa noPF bengayisupport babe funa ukudla kuphela ngiyabonga ngiyajabula lami umlayezo wami ungafunda uStudio 7
uma Studio 7 ngilibingelela lonke uma Studio 7 wonke kunye labentatheli zindaba kubo bonke nalijabulela nalithanda kakhulu masithi phambili MRP yayithanda kakhulu ngoba yiye siyehlukanisele izanu PF esihluphayo izanu PF sihluphile sibili isihluphile masithi Studio 7 about 42 years. Kodwa shile themba lokuthi iMRP sisenzele kuhle wavuleke igephu ngamthemba umthwakazi ngamthemba kuze kube laphakade ilobe ngaso yini phakathi kokhetho lubuyayo ka-2023 kodwa usenzele kwabasobala ngoba lamhlanje abalali abantu bezanu ngenxa yaye abalali kuma-Studio 7 siyabonga sengathi ungadlulela phambili lathi ama-odi ethu siweze ama-odi ethu siweze lathi kade sirekhoda asikazwa lapho kukhulunywa khona sengathi singabonga singayenza kanjani
basakazi abahle linjani namhlanje ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi asiyeni bhalisa ukuvota abase-South Africa neBotswana lazo zonke ezinye indawo kwamanye amazwe asameni siyebhalisa ukuvota labasekabe bhalisa ukuvota sisameni ukuvota ngobuningi bethu umnyaka ozayo mhlawumbe uNkulunkulu engasihawukela ilizwe lakithi lilunge abadala bathi akulahlwa mbeleko ngokufelwa asizamenini bantu bakithi umnyaka ozayo kube ngumnyaka wokulungisela izwe lakithi sesihlupheke kakhulu elizweni lakithi siphethe ngabantu abangacabangeliyo amasitizeni ngiyabonga abasakazi igama ngu-MK ngibuya elupane laphana eshabulanyana ngibingelele bonke abantu abasekhaya elupane emathiya chabaphandana kosebhuku usamagrevis ngiyabonga
hlalubonani basakazi be-Studio 7 mina ngugogokhanye ngobulawayo sicela inews zesindebele ku-Studio 7
salubonani ku-Studio 7 sithanda ukubonga kakhulu kubasakazi be-Studio 7 labalaleli bonke ya mina ngithanda ukubonga kakhulu kuma-Change Champions abasebenzela ibandla lethu le-TCC hhayi mkhulu umsebenzi eliwenzayo emagumbini amanomhlaba siyasibona singababiza sithi ama-foot soldiers abasebenza egrawundini ababona everyday ukuthi abantu bayarejista ukuthi yonke into ihamba ngendlela 2023 le kwaoku kuyafezeka bethanda bengathandi izanu p f iyahamba kulalapho ezocatha khona
Alo, Studio 7, njani kona ngapho? Eish, hathi nasisenkinge na, inkinga kakhulu, eyi. Ahulumende wethu loyehluleka, akayazi into afuna ukuyenza, akwazi, angcono kuphela athiyele kungena abanye, vume kuphela, ngena abanye, esiphele nzima. Lapha thina sesihlaseke ngani yindidi, ngathi yakisitsha, ngathi lunywa ngamazinyo, akunzima kithi abantwana beZimbabwe, sesigcwele iganga njengenyo. Nemazweni ama-other country khona ngapho lapho esigcwele khona nxa ukuthi izimbabwe izizweni lakithi lisile and futhi libolile sezinzakala kuphalamende aziraitanga
Hey, Studio 7, umsakazo olonhlonze, umsakazo oncumekayo. Siyalincoma abasakazi ngomsebenzi eliwenzayo, lenza umsebenzi omuhle kakhulu. Thanda ukubana ngibambele indaba ephathelane le-CCC. Masisi lonke ngithi, lingakhathazeki kakhulu. Siyazi ukubana impi enkulu esinayo, esikhangelani nayo, yibhalothi. So, asishayeni igorilla warfare sibe ngamalicatsha ngoba sisazi ukubana izano isingena langaphi lemlindini lebhalwini izingela ama-CCC so impi enkulu yi-ballot box so asilandeleni abakutshoyo sizabantu abazwisisayo sizabantu abalungileyo kodwa sisazi ukubana siya empini 2023 ku-ballot box singahluphani njalo singahlupheki kakhulu sihlupheke kudala so kasihambeni empini let's go empini
ngelele abafakazi labalaleli igama ngifelix dube welupani east ngamafitshane ngithanda ukulimukisa abantu bakithi ukuthi i-ZANU PF kayila ndaba labantu kayila zwelo ithanda ukuvotelwa ngoba phakathi kwesikhathi kayila ndaba labantu but what election babuya ebantwini bathembise abantu izithembiso ezingasoze ziphutshe ezamanga baveze ama-50 kg omumbu kuma-overage baveze irayisi elenhlabathi njengoba izinto baveze irayisi elenhlabathi bengithanda umbuzo wami ub kanje ebantwini bakithi ukuthi lezi zinto uzithola towards election uzazidla for 5 years yini ngoba uzaze uziphiwe next election. Ngize ngikhumbule ingoma kaNdux Malax ethi phakathi kwesikhathi kangithandi but ngithanda ibedroom yami. So ke yiko kukhona all along nxa engasakuthandi cabanga bani uthanda bani. Bengakunika ukudla umuntu akithi dlana uyevota uvota lenguquko osuthi ukuba empty esiswini it doesn't mean ukuthi you are empty in mind. So asinakaneni ngelakusasa lethu lelabantwa bethu yebo abantu balambile but abasuthiswa ngamanga njalo indlala into endala engenandi esikhathi sokhetho kayibi khona ngokuphela kwethemu yombuso lokuba sebenzisa abaphathi bezigaba amasebhuku bewathembisa ama-$50 kanti all along bebengafunini ama-$50 lawo. So ke ngithanda ukuxwayisa abantu bakithi ukuthi kasinanzeleleni into engasilethela inguquko kithi. Ngiyabonga ngu-Felix Dube kwebhubhu 11.
Hayi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika umongameli Joe Biden uthi izulu lesiphepho uHurricane Ian beli likhulu kakhulu okokuthi kucatshangelwa ukuthi kungaba kubhubhe abantu abaningi kakhulu. UBiden wethule amazwi la izolo esikolweni seWashington DC esithi usevumele ukukhululwa kwenkulungwane yamadola ukuthi iphathise abehlelwe ingozi yezulu leli. Yezi laleli zulu libikwa selilubhekise esigabeni seSouth Carolina. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwegwerere saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani khonale.
Hayi umumo hayi awulunganga ngapha iqiniso sibili kwa ngoba into ekhona ukuthi umoya oyisivunguzane sibili ubuchaye uchayiwa uyisizihlahla hawa suphuna ezinye izinto emadolobheni lapho ukuthi hayi akumanga kuhle sibili iqiniso sibili kubese ukuthi ke lokho bekusenzakala emalangeni izolo khona apha ebusuku namhlanje ye hayi lapho esikhona thina hayi izulu lakhona alisali ningi kakhulu eliwayo la umoya awusachaye kakhulu kodwa ke into esikhona ukuthi hey indawo yonke isigcwele amanzi amanzi izulu line kakhulu sokuvaleka indawo eziningi sibilo kokuthi hayi lapho esikhona thina abantu sebethwala sebekhitshwa besiwe endaweni okungalamanzi khona njalo ugetsi uhle wahamba hayi into yakuqala ukuhamba leyo ngoba umoya obuchaye uwisa amalokuzeni amapole amagetsi akhona. So hayi akumanga kuhle sibili ngabe liqiniso.
Sizwe umongameli Joe Biden esithi lizaphathiswa ngemali yokwakha njalo izindlu ezaba zidilikile lokunye ukonakeleyo. Lizaluthola yini lonke usizo lwakhona ngemfanelo njalo?
Hayi imali le enikezwa nguhulumende vele yinto yenziwa nguhulumende weAmerica. Kule mali enikezwayo nxa kube lo simo esinje esenza zakalayo bathi nge FEMA FEAMA iyanikezwa abantu ukuthi abantu uyithole wena njengomuntu hayi lokho kuyabe sokusiya ngokuthi khona wena ulamali kwa insurance anjani lokuthi khona usizo lolu uzaluthola njani wena direct kodwa hayi wonke umuntu uyancedakala umuntu uyancedakala njenge ilokhu zeni state of Florida njengoba nechilo uBiden upresident kuthi ukuthi sebeyanikeza ke imali emele vele inikezwe kuma states lapho kuyabe kuyenzakala khona ingozi njengale evele ebuya ngelokhuzeni ngomumo womkhathi.
Alo ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida ubekhuluma ke le studio 7 ekhona le eFlorida.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Yabo! isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amatitshala athi lanxa ethimbise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungangezelelwa iholo baya emsebenzini ngoba besethuselwa. Iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni. Siluqhubeke lapha uhlelo lwathola lamhlanje livalelisa uChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voadebele.com. Masidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo sikhathi sinye kodwa ezantambama ziyaqhubeka nsuku zonke. Asidibaneni.